Ye angiyajabula kakhulu ngoba siyabona ukuthi umnumzana uTrump u competitive kakhulu ku state esifana le Florida esibalwa njenge swing state. Siyazi kubana uTrump wawina iFlorida ngo 2016. So mangibona umnumzana uBiden elwisana laye ngoba khona manje ngujikile obhanqa lapho eFlorida. Sesikhangele khona ukuthi sibone ngoba once uBiden angathatha iFlorida uyabe se nje maybe yes one more state esathathwa ngu-Trump ukuthi ahlabe guaranteed amavoti adlula ka-Trump. So yeah, so far ngingathi kuyabukeka kakhulu esikubonayo ngoba sibona even lase-Ohio ngiyazi kusase early kodwa sibona umnumzana uBiden elida kakuhle lapha e-Ohio. So sesikhangelele nje ukuthi sibone ukuthi ama-state awinwa ngu-Trump ngo-2016 isenza kanjani ngoba awethu ngiyazi ukubana ngile confidence ukuthi awethu asoze siwaluze. So sesikhangelele kula athathwa ngu-Trump ngo-2016 ukuthi sizenza kanjani.
Amavoti athunyelwa ngeposo lawa aliwa ngama Republicans ubona yebalwa wonke yini?
Udaba lwama postal votes lu very contentious luyahlupa khona manje ludaba luchisa impela ngoba kuyacaca ukubana uTrump uyazi ukuthi abanengi abantu abavota ngepostal vote ngabantu abasaba igciwane le-coronavirus and ngabantu bama-democrats ngoba ama-democrats yiwo athatha igciwane leli-serious. So uyazi ukuthi ama-postal votes azongena ayabe engawe angama-democrats. So uyakulwisa lokhu kakhulu uTrump. Siyabona elwisa even iku-state ye-Pennsylvania sibone esiya kuma-courts lapho ukuthi ama-votes azobuya nge-post after sewuqedwe ukuvota akumelanga account. Whereas siyazi from kudala ukuthi ama-votes awe-mail in ayavunyelwa kwamanye ama-states even after 10 days from i-election ngoba kuyaziwa ukuthi i-post office ihamba kancane ekudeliveni ama-ballot papers lawa.